sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 6 kuzibandlela 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
kutshengisela ukuthi hayi umkhuhlane lo sufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi, khona ke kade sakhuluma ngakho sixwayisa abantu.
Kufe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 isolo, kwathi abedlula inkulungwane bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Kulusizi ukubana umphefumulo osane solulahlekile ngenxa yamapholisa abesithi avikela abantu bona bebulala abantu.
Kubhubhe usana ngemva kokutshaywa lipholisa ebelichitha abantu ekade besesilindweni samabhasi eHarare. Bekulokhe kulokuxokozela eBeitbridge izolo, izizalwane zeZimbabwe zizama ukubuyela kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 kuleli isolo, kwathi abedlula inkulungwane 1,365 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Le yinto echiye inengi likhuza umhlola ngoba ngokwakuqala ukuthi kufe abantu abanengi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 413. Asebefunyenwe belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamachumi amabili 17,194. Phakathi kwababhubhe izolo abalichumi ngabedolobho leHarare, kuthi abayisikhombisa ngabakobulawayo. Kulaba isishiyankalombili abeManicaland, ababili eMashonaland Central, oyedwa owemashonaland East, abathathu eMashonaland West, ababili beMaswingo kanye loyedwa oweMidlands. Ukumemetheka ngamandla kwalomkhuhlane kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe emizameni yokuwenqabela. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuhamba-hamba kwabantu ngekhefu lekhisimusi lokungaziphathi kuhle kwabantu yikho okwenze wahlasela ngamandla lomkhuhlane. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi amanani ayizolo la aveza sobala ukuthi ilizwe lisengozini enkulu.
Lokho okuphume namuhla hayi kwethusa kakhulu ukuthi eZimbabwe kushona abantu abangamajuma amathathu labantu abane ngelanga elilodwa bebulawa libhubhane leli ele-COVID-19. Hayi kwethusa lokhu, akuzake kwenzakale, kuyaqalisa. Njalo lokhu yikuthi kutshengisela ukuthi hayi umkhuhlane lo sufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi, khona ke kade sakhuluma ngakho sixwayisa abantu, usuqalile ukubulala abantu abaningi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu, dokotela?
Umahlabe Zulu liyaxwayiswa njalo njengoba besilixwayisa umnyaka wonke suzuphela ukuthi ibhubhane leli elegcikwane le-COVID-19 selikhona lapha, lingene kakhulu ngesikhathi senalesi kudlalwa ikhisimusi le-New Year, labantu bevela bevakatsha bengena elizweni. Sokukubi kakhulu, igcikwane selibamba masinyane, ligulisa umuntu masinyane, limshonise phansi. Yikho ngiyalixwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ngilincenga njalo ngilicela ukuthi sesisengozini xa lingasayenzi lokhu esikutshoyo ukuthi ligqoke amamaski, livale imlomo namakhala, lingakhulumi lomuntu okhipha ikhala ngaphandle, lingasondelani phakathi komuntu eduze komuntu ukuthi aliphefumulele. Lingayenzi siminye eminye lesebesivele siyenzakala. Lingaqali njalo ukwenza izinto kumbe amaparty kumbe wenza ama-church ngesikhathi lesi se-lockdown. Lilandele khonokho okukhulunywayo, i-lockdown lihlale phansi ezindlini zenu. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, ligeze izandla, lisanitize khonokho okukhulunywayo. Licatshe mahlabezulu, licatshe. Umkhuhlane nxa usedlulile, sizalitshela ukuthi selingaphuma manje lenze khonokho. Kodwa le inyanga ebekiweyo kuthiwa nge-lockdown, siyalicela ukuthi lilalele ngoba umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi kakhulu.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya ekhuluma le Studio 7 obulawayo. Kulosana olulenyanga eziyisishiyagalolunye olubikwa lubhubhile ngemva kokutshaywa ekhanda lipholisa ebelizama ukuchitha abantu ekade bemelele amabhasi eHarare. Inkundla yeZim Live ithi isehlakalo lesi senzakale kuthange. Ividiyo esenkundleni zokuxhumana iveza unina osana lolu eluphethe ngesandla senxele njalo kwesokudla ebambe ipolisa leli ngekhola ekhala ngokubulawelwa umntwana wakhe. Ipolisa leli libikwa belitshaya abantu lisithi bephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa. Inengi lithukuthele ngesehlakalo lesi njalo isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ukwezele umfutho ngokuvikela ipolisa leli esithi unina osana ulihlukuluzile ngokulibamba ngekhola. Sixoxele okhankasela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umphefumulo osane solulahlekile ngenxa yamapholisa abe sithi avikela abantu bona bebulala abantu. Kodwa khonoko singakukhangela one, amapholisa wona la ahamba esiyayenza zona izinto azenza lawo ele frustration ngoba kabaholi imali eziyangaphi, babevele izinto eziningi njalo labo maso kwisikhathi sona esiyisikhathi sokuthi benze imali ngokudizisa abantu, behlukuluza abantu, abantu bebesabe, then abantu sebefaka ukwesatshwa bebe sebebadizisa njalo nje. So kunzima vele eZimbabwe ilungelo loluntu ayisiyonto eqakathekiswayo kusukela kongumongameli. Ilungelo loluntu yinto abangayaziyo ukuthi uyabukhuluma ngani. Bona bakwazi ukuthi abantu kufuze bebesabe, abantu kufuze behlale behlukunyeziwe. So mbona ngazathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi sithi bungatshintsha ngoba ayisiyonto entsha. Bababulela abantu kumnyaka ophelileyo ngama lockdown ukuthi akuvikele i-corona, instead of ukuthi vikele i-corona kuthiwa hayi abantu bayavikelwa bephume bephilile. Uzathola ukuthi njalo nje kuba lezi dumbe eziphumayo ziphuma emapholiseni. Kawusoze uzwe ukuthi amapholisa wona la akwenzile sokwenziweni.
Ekuvalweni kwelizwe kuqala uyatsho ukuthi kwahlukuluzwa abantu abaningi. Singakhangelela ukuthi kube lomahluko yini ku-lockdown yakathesi kumbe ukufa kosana lolu kuveza sobala uchuku oluzayo.
Kunzima ukuthi sithi kuzaba lontshintsho ngoba ayisiyo i-continuation ya-last year i-lockdown yangkhona. So njengoba kuthiwe i-30 days kuze sikhangelele i-violation yama-rights abantu eningi ngoba lakathi esanti kuthiwe behlale ezindlini akulanto efakiweyo ngohulumende ukuthi abantu bazancediswa njani ukuze bephile ngoba ukucatshela umkhuhlane abantu bephuma ku-holiday edla imali ilizwe lifile. Ungakhulunywa ngokuthi thina njengohulumende sizalincedisa njani ukuthi liphile akusebenzi akula manzi, especially khonapha emadorobheni ungakhangela amanzi abuya ngemva kwesikhathi. So mbona ngazathi into zethu zonke ziyenziwa kakwenziwa lokuyani ukuthi hayi lina bantu thina sizenza so njengohulumende lina lizenza so. Kodwa ekukhulumeni ngokwephulwa kwelungelo loluntu vele eZimbabwe akula nto kuthiwa ngamalungelo. EZimbabwe yi-military state, sibuswa ngamasosha, sibuswa ngoncindezelo, sibuswa ngekhomani.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Idale le High Court izolo likhulule umbalisi obepika okomnyaka lenyanga ezine ngemva kokufunyanwa elecala lokubangela udlakela kulandela ukuphatheka kwakhe kuhlelo lokutshengisela ababalisi bekhala ngeholo eliphansi nyakenye emashingo. Umahluli ukhulule unkosikazi Sheila Tshiserimono ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezimbili. UTshiserimono oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyasiphikisa isigwebo asethesiweyo kanye lokutholakala kwakhe elecala. Ukukhululwa kwakhe kutsho ukuthi uzaphikisa icala lakhe evela ngekhaya. Isiphathamandla se-Athuzi unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi bajabulile kakhulu ngokukhululwa kwakhe.
Thina njengenhlanganiso ye-Athuzi siyajabula kakhulu ngokukhululwa kukaComrade Sheila. Besivele singahlalisekanga kusukela ngelanga lapho aboshwa khona kuze kufike namuhla. Besingahlalanga phansi sizama ngazo zonke indlela ukuthi aphume. So ukuthi ukhululiwe kuyasijabulisa kakhulu ngoba inyathelo leli litshengisela ukuthi phambili ngalo kuzaba lempumela enhle ngoba vele uComrade Sheila akalacala njengomuntu okade ekhalela iholo elingcono ekwenza ngokuthula. So kutshengisela ukuthi hayi phambili ngalo nxa sesibuyela njalo kuzaphuma into enhle. Nisajabula ukuthi hayi namhla uComrade Sheila laye uyalala isemzini wakhe labantwabakhe ethabile laye ukuthi into ayenzayo uphumile kutshengisela ukuthi hayi kalacala. Kuyasijabulisa kakhulu lokho.
Ukubotshwa lokugwetshwa kwakhe ungathi kwaliphazamisa yini, kwalethusa yini njengababalisi ngendlela engenza lesabe ukutshengisela esikhathini esizayo?
Ukubotshwa kukaComrade Sheila kwasethusa thina njengenhlanganiso. Mbona ngani labantu nje bayamangala ukuthi hayi umuntu wayevele ezenzela ekhalela iholo elingcono ekwenza ngokuthula. Kuyasethusa, kuyenzisenza sesabe kakhulu thina omama ababalisi abangomama ngoba nxa sesicela ukuthi hayi uhulumende angezelele imali esikwenza ngokuthula asisakwazi ukuthi lathi bazasenza njengalokho abakwenze uComrade Sheila. Kodwa kunjalo akusoze kusenze ukuthi sekele ube silokhu sikhalela ukuthi hayi sicela sihole lathi imali engcono. Okwesaba yikukhona kodwa indlala la ikhona. So ukuthi singabe silokhu sisithi hayi sisaba, sizaqhubeka kunjalo sisesaba kodwa silokhu sikhalela ukuthi uhulumende asilaleli.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezizama ukuphindela kwele South Africa lapho ezisebenza khona bezilokhu zikudwendwe lokudindisa amapasipoti emngceleni weBeit Bridge izolo. Abanye besithi sebelamalanga ambalwa belokhu bezama ukuchapha. Imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus i-curfew ibangela ukuvalwa kwemingcele okubikwa kungesinye sezizathu eziphuzisa uzulu. Ngenyanga edluleyo kulabantu abedlula ichumi lanhlanu ababhubhele emngceleni lo kucele lakwele South Africa ngemva kokuma kudwendwe okwamalanga bemelele ukuchapha besiya eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omgcini sihlalo wenhlanganiso emela isizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa, iAfrica Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Spanda.
Imbiko siyithola ngokuthi kugcwele kakhulu eBeit Bridge. Kazike njengoba sizwile ukuthi kune-lockdown, i-hard lockdown ezokwenzakala kwelaseZimbabwe, abantu bonke bayazama ukuthi bajike anduba kuvalwe-ke namhlanje kuvalwe ebusuku ukuze bachaphe ngakho sithola ukuthi kugcwele ngendlela emangaza kakhulu kanti futhi ngoba abantu bayesaba ukuthi sokungenzeka nalapha eSouth Africa kuvalwe ukuthi abantu bangangeni ngakho abantu bajahile bagcwele kakhulu abanye sebeze besebenzisa indawo zokungena ezingekho emthethweni
njengenhlanganiso elwela ilungelo lezi zalane zeZimbabwe lezi Africa jikelele lithini lina
njengenhlanganiso sibhekane nesimo esokuthi sibone lapho okwaphulwa khona amalungelo lomuntu kanti besibakhuthaza abantu ukuthi bangahambi kakhulu ngalesi sikhathi njengoba kunobunzima obukhulu kangaka kodwa laba abagcine behambile njengoba sibonile ngenyanga ephelileyo kuye kwashona abantu abaningi kakhulu bese sikuhlelo elokuthi sihambise uhulumeni owalapha eMzantsi Afrika enkantolo ngokushona kwabantu nokuvala kweborder kwasokusithi ke kwashesha kwangathi kuyavuleka kodwa sisabheka ukuthi bonke abalahlekelwe izimpilo zabo masingathola imininingwane yabo siphinde njalo sihambe enkantolo ngoba ukuvalwa kwamabhoda ikakhulukazi kwelase South Africa ngo 10 kusefika ngo 4 ekuseni bekungayona into ebingumqondo ophusile ngoba bekusaziwa ukuthi abantu bazogcwala ekupheleni konyaka kodwa uhulumeni wavala amabhoda okwenza ukuthi abantu bahlale isikhathi eside kakhulu baze babulawe kushisa sibheke ukuthi sibone ukuthi isimo sizoba kanjani njengoba manje namabhoda bevalwa silinde ukuthi sibone ukuthi ma amabhoda engavalwanga ukuthi abantu bangaphenduki ngoba maye sevaliwe kuncane kakhulu okungenzeka ngoba ke umuntu ongangena ngokusemthethweni
ahamba njani amanani awe COVID-19 kona ngapha
amanani akakehli sibona lokhu esakhuphukile ngoba lokhu ehambela lapho kuyinkulungwane ezilichumi nasikhombisa ezabantu abathola igciwane ngosuku kanti njalo namanani abashonayo aphakeme kuze kufike lapho kumakhulu amane okukhomba khona ukuthi isimo kasisihlanga lapho esimi khona kungenxa yale variant entsha kumbe lolu hlobo olusha lwe-COVID esiza ukuthi lubhebhetheka ngokushesha osokwenze nohulumeni we-South Africa aphakamise izinga lokuzama ukulungiselela ukuthi bathole i-vaccine le ukuthi bagome abantu bagomele wona lo mkhuhlane we-corona ngakho sithi asikabona ushintsho ngoba unakhona abantu bengahambe endaweni akwazakala ukuthi ngesikhathi sekhisimusi abantu abaye bathola umkhuhlane bangakanani njalo bakepha akekho okwaziyo kungakho singakaboni inguquko ekuguleni kwabantu
Umnumzana Vusi Moses Banda ngomgcini sihlalo weAfrica Diaspora Forum Abalimi emaphandleni bathi izulu elinele abalinengi kumaviki edluleyo libulale ezinye izilimo kodwa bathi balethemba lokuthola isivuno esithe xaxa nxa lezo ezavukayo zizavuthwa kuhle njalo lezulu line ngemfanelo. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi beqaphele imihogoyi esihlasele izilimo kwezinye izigaba. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Izulu laswelana kakhulu kwase kutota indawo ezingamahlabathi amabele aphenduka ababomvana ngenxa yezulu leliningi kakhulu kodwa ke abanye hayi kube kusathembithembisa nje ukuthi hayi kungaqhubeka line engxenye abantu bangavuna okuyimhogoyile kodwa yi-armworm hayi mina ngokwami engakakuzwa kangako kodwa kangimangali njengoba sitsho ukuthi izulu lakhona lina line inkotha inkulu lokhula emasimini ngenxa yokuthi belisina livalela abantu ukuthi bayehlakula kuhle kungenzakala ukuthi leyo mhogoyi ikhona endaweni ezithize ngingayibona kodwa-ke ezingadini zabanye abantu abakhona pha edolobheni lemaceleni aseduzane le dolobho
igcikwane le-COVID-19 leli aliphazamisi na inhlelo zokulima njalo abalimi bayenelisa yini ukuthola wonke abakufunayo lokuhamba-hamba bengabuzwa ngamapholisi ukuthi baya ngaphi kumbe betshelwa ukuthi abala mvumo yokuhamba
umthetho-ke lapho wona uthi indaba zokulima lalokhu okugejwayo i-mining kakumelanga kuthintwe zinhlelo lezi eze-lockdown eye-COVID-19 kodwa-ke kuba lukhuni kwesinye isikhathi ukuthi umuntu aphumelele njengomlimi. Okuqala njoba siqeda ukukhuluma xa usubona ihlasela amabele akho sokumele uzame ukuya ezitolo lezi ezithengisa leyo mithi yokufafaza ubulala leyo mihogoyi. Yilo udubo lona lolu ngobana izilimo ziyaphila njengathi esihamba sedinga amaphilisi emakliniki emtholampilo bangakuphendukisa sibili kwesinye isikhathi balokuchukula umhalisa abanye abantu bakhona kabazwisisi xa ungathi wena uyadinga imithi yokulungisa izilimo zakho.
Umnumzana Thandeko Sintimkandla yingcwethi kwezokulima. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi kulomcuphi weCIO uThanfani Tedweli Chadomono obotshwe ngemva kokudubula umpopo wakhe ohlobo lwe-AK ethakazelela umnyaka omutsha. Umsolwa ubikwa wayebheme imbanje. Iphephandaba leChronicle lithi isidumbu sowesilisa owatshelela wawela kudonga lweVictoria Falls ngelanga le-New Year umnumzana Roy Dikinya size zakhutsha kulolu donga izolo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani balaleli abahle, mina okhuluma uGibson Bhofu ngisebubi kuwat 17 emambweni. Ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi hayi indaba kwamakhuphe lomozora iyize umdlalo nje badlaliswa izanpif akulanto abazayenza. Sizahamba phambili thina le-alliance sithi chamisa sihamba lawe.
Hello bantu bakastudio 7 Ntunga labo Gipsy labo Sithandekile labo Jonka nje ayiqula lonke ngiyakhonza bafoti lalelani la yazi bafoti kunenkinga lapha ngendaba yale coronavirus. Yabona indlela esisenziwa amaphoyisa behlangene nje nabo sobhuku usungaze uthi mbe mhlawumbe thina abantu ithi esinecala uyazwa ukuthi uhambe otha incwadi kusobhuku kanti incwadi iyevikela icorona na phela lobo uyiphethe incwadi kasobhuku njalo mawuziyathatha leyo ncwadi kufanele ukhoge hhayi lingasethwesi icala lecorona njalo lingalilathi linalisanani lokuthi kuqedwe leli gciwane. Siyezwa yewe i-social distancing lokuthi sifake amamaski lawa hehehe amamaski kodwa-ke into engiphatha kabi ukuthiwa hambe othatha incwadi lobo uyiphethe incwadi lobo yibuthutha mpela abantu bebadala kangaka besenza ubuthutho bonke nje omongameli kungakhathaleki ukuthi ubani likhombisa ubuphukuphuku aselelizwe lakithi lifile linje ake lisebenzisa ukuhlakani mpela hhayi ngiseplumtra ngifuna ukuzisho ngegama ngoba ngiyasazi isimo sangaphezu kubapha kodwa-ke ngiseplumtra mpela hhayi asiyithandi phela thina le nto.
Salubonani kustudio 7 linjani igama usimayedwa manyenyezo. Hayi siyancenga siyancenga madoda sisekhaya eZimbabwe eyi lockdown ivaliwe lapha hayi sesizwile sesizwile ukuqala lokuqala sizama ukuthi edrobheni bazivala amapholisa ngaphalanga mna ngathi abantu bekhaya baphila kanjani. Hey kunzima ekhaya madoda kunzima 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 siyale emkhuhlane ikhona kodwa lokhu kwenziwa ngamasosha la amaphoyisa eZimbabwe hayi kunzima kunzima kakhulu nisekhaya njengamanje mphila nisekhaya kunzima madoda uzuye hamba emadakeni ezifuleni egangeni ngemoto ngantuze ulahlekile udinga indlela kadweni uzama ukubalekela amaphoyisa hayi into enziwa ngamaphoyisa ekhaya lamasosha hayi mna ngazi mbe ukuthi vele sibuswa i-ami lapha eZimbabwe aloke kuthwala nzima madoda ayikuthwala nzima asazi hayi angathi ukuyalamula abantu siyabonga studio 7 hayi kunzima ekhaya.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abadinga ubuphepheli kwele Bosnia basebunzimeni ngoba iziphathamandla zakulelo lizwe zikhanya zingabanaki. Umanyano we-United Nations uthi kuleziphepheli ezingamakhulu ayisishiyankalombili ezivalekele impi kwele Ethiopia ezifike kwele Sudan kusukela mhlaka 1 kulinyanga. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weGeorgia uvotile izolo kukhetho lokudinga abameli besigaba lesiyababili kudalele Senate. Abaphethe izikhundla lezi ngabebandla lamaRepublicans uSenator David Perdue loSenator Kelly Loeffler. Sisiya emoyeni abancedisana lababili laba bengabebandla lamademokrasi umnumzana Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff bebekokhela ngesilinganiso esincane. Ukhetho lolu luqakathekile ngoba yilo oluzaphawula ukuthi yiliphi ibandla elikhokhelayo kudalele Senate. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi ubona izalankomoni.
Lapha kunzima mnumzana unkomo zindala zombili nguthikile obhanqa. Kodwa ke sinanzelele ukuthi ngendlela abantu okade bekhangelele ngakhona impumela yokhetho. Ngibona ngathi laba abasekela umnumzana uTrump leqembu lakhe ngibona ngathi sekusobala kubo ukuthi kuzabanzima ukuthi baphumelele kuzifiso zabo. Ngakho ngibona ngathi bazadeda abantu bayemhlambini wangapha kuma-Democrats.
Alubana ama-Republicans ethe anqoba aqhubeka elawula ebusa edalele parliamente, ubona lokhu kusiba lomthelela bani kumbuso ukamongameli Joe Biden? Njalo nxa kuyikuthi amademokrasi yiwo anqobileyo, ubona kumphathisa njani yena uBiden kundlela abusa ngayo le njongo yakhe?
Xa ungabe ukhetho solwenziwe baphumelela ama-Republicans kube yibo abathatha isenethi, ngibona ngathi kuzaba nzima laphana ephalamende. Kuzasihlala kulo mhlangano wamajokoza sibili, ngoba usazi ukuthi inyele zakhe kuthiwa ngamajokoza nxa zisemhlanganweni waze usenaphana zibanga umsindo kanjani kungezwana. Ngoba ngibona ngathi bayakuthanda kakhulu ukuhlala kungathi kule mpikiswano okungaphikiswana khona ngokuhloniphana njalo langokuzwana. Kukanti yebo siyakuvumela ukuthi kulungile ukuthi abantu bangazwani, kodwa enkulumeni yabo yokuphikisana kube lokuhlonipha pana njalo baqhakathekise ukuqhubela ilizwe laseAmerica phambili. Kodwa ngake nxa ngabe bathe bangaphumelele kwaphumelelayo ama-Democrats, mbona ngathi mina umbuso kaBaba Biden hayi uzabe ungathi ungconywana sibili uzakathi abe labantu abangathi bamgombolozele abazwana naye njalo abavumelanayo ngokuqhubela ilizwe phambili.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamajomi amathathu lane 34 nge-COVID-19 izolo, kwathi abangu 1365 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Kubhubhe usana ngemva kokutshaywa lipolisa ebelichitha abantu ekade besesilindweni samabhasi eHarare. Bekulokhe kulokuxokozela eBeitbridge izolo izizalwane zeZimbabwe zizama ukubuyela kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Sibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.